ngalwe unkulunkulu angeke kushintshe sesiyangibhadale lisithukuthuka angeke ngimiswe sithanda bangani bamanga elimathunzi sekuyakhanya okokudalwe unkulunkulu angeke kushintshe sesiyangibhadale lisithukuthula angeke ngimiswe senginemali ngeke ngisalamba umsebenzi wami iyabhadala